Ngiyabonga mnumzana umbuzo wakho kuleqiniso sibili okubuzayo. UMoblessing lo ongene kuphela ndaba jabalala wayengekho kubereka mwana esasekuyo, wayengekho ku-candidate selection esasilayo. Konke okwakusenzakala kazange afake amaphepha ngoba yena wayeku-MDCT eyayikhokhelwa nguMonzora uDouglas. So eseswele ama-candidate uChabane ubone kufanele ukuthi athathe umuntu owayengekho. So ukuthi kuthiwe ufaka abantu aba-agreed, ngikubona kungasento e-right, kungasoqiniso sibili ngoba u-agreed ngayiphi indlela uMoblessing yena oyevele engekho ngaleso sikhathi abanye ababekhethwa bengena. Ngiyabonga.
Manje njengoba sizizwa besithi bazahamba emthethwandaba ukuthi bamise umnumzana Siziba ukuthi ancintise kusigaba sephelandaba shabalala, lina niluthatha njani lolu daba?
Sina ithemba lokuthi sizanqoba silalo. Angaba khona siyabatha khona ama-plans okuthi bamise u-Honorable Ostalos ukuthi akonteste, kodwa ithemba ekugcineni sizanqoba kuphela. Yikho engingakutsho okwamanje. Wonke ama-plan amabi angafuna ukuthi awenziwe, hhathi thina silethemba, sihlala sinjalo, sizanqoba.